Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 22 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kulabanye abalokhe besala bethi into ezinjengabo lockdown kazingenziwa, bathi abantu bazabulawa yindlala. Kodwa uyakubona nje ukuthi khathesi abantu bayaphela.
Kubhubhe abantu abangamashumi ayisithupha lambili 62 nge-COVID-19 izolo.
I-flight lay iyaphambili kukhanya abantu sebethethwe from ama-detention centers behanjiswa e-airport.
Indizamchina elezizalwane zezimpakwe ezixotshwe kwelebhilitane ifika eHarare namuhla. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ngeviki yezayo athi namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi ayisithupha lambili 62 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2705 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya kunkulungwane phose ezintathu 2809. Kuthi asebetholakele belawo bakhwele baya ngale kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye 91,120. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bedlula inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu 45,148. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisikhombisa kuphela 6,987. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,292,642. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 656,830. Umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla elizweni lonke njalo esibhedlela seParirenyatwa laseSali Mugabe eHarare zibikwa besezigcwele ngabantu abale COVID-19 isolo zingasamukeli izigulane. Kusenjalo udubo lokusilela kwezimota ezithwala uzulu luyaphambili ngenxa yokuvinjwa kwamakhombi angabhalisanga ukuthi asebenze ephansi kwenkampani kahulumende ezukom. Lokhu sokubangele ukuthi abantu besale egcekeni besehluleka ukufinyelela indawo ezehlukeneyo. Isiphathamandla senkampani ye-Transpakwena and Motorways uMnumzana Letlono Lomokwena utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngabe uhulumende uyavumela zonke izimota ukuze kuqedwe lolu hlupho. Uthi njalo ukuminyana kwabantu kubangela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Indaba ye-COVID-19 isitshayile sibili kabuhlungu endaweni eziningi khonapha koBulawayo, emadolobheni aphandle lemakhaya, abantu sesilahlekelwe kakhulu. Okwethusayo umbe ngithi okubuhlungu ngendaba ye-COVID ukuthi kulabanye abalokhe besala bethi into ezinjengabo lockdown kazingenziwa, esingathi i-hard lockdown, lockdown enzima evala yonke into, bathi abantu bazabulawa yindlala. Kodwa uyakubona nje ukuthi khathesi abantu bayaphela, baphela bahlela nje bezama ukuphila bengakutholi lakho ukuphila kwakhona abantu bayazama ukuthi baziphilise bathelele izimuli kamatholi lutho kodwa baqeda futhi iCovid dingakala ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye sivumeni ukuthi hayi siyakudinga ukuthi sivalelwe ngendlela esike sakwenza ekuqaleni ukuze kwehliswe hlezi inanda labo abakutholayo igcikwane leli kube nganeno abantu bakithi bengapheli saphelelwa kudala akumelanga siqhubeke siphelelwa futhi njalo
siyabona ukuthi uhulumende usengezelele indawo zokuhlaba ijekiseni yokwenqabela iCovid-19 lokhu kungaphathisa kakhulu yini
uzakhumbula ukuthi kusukela ekuqaleni kweCovid-19 thina njengenhlanganiso singezinyeza lezinhlanganiso beziqoquzela ukuthi uhulumende kadivolve ukutestwa kweCovid kadivolve even yona umjovo lo weCovid ukuze abantu bahlatshwe endaweni eziseduze njalo kuyona linyanga eka July sike sakhipha umbiko lapha kade sikhuluma ngokuthi emakhaya amaneni ayisekho ivaccine abantu sokumele baye endaweni ezingaba ngama district kumbe ama provincial centers kodwa kule problem yokuthi i transport kazimko le emakhaya ayikho ikhona kuphela emgwaqweni yena lesingathi ngama main roads so lokho kwenziwe nguhulumende ukuthi avule indawo ezinengi zokuthi abantu bayejovwa injection yeCovid kuyinto enhle kakhulu ngoba yikho phela okutshengisa ukuthi abantu sebengathola ukujovwa endaweni eziseduze esingabe sikukhuthaza nje kuphela yikuthi kulezinye indawo ezingela amaclinic uhulumende yenze lokho esingathi ngama-mobile vaccination units
Umnumzana lehlono lomokwena ngoyinkampani ye Transpa kwena at Motorways. Indiza mchina ethwele izizalwane zeZimbabwe ezixotshwe kwelebhilitane kulandela ukuvumelana kwabohulumende bamazwe omabili ikhangelelwe ukufika eHarare namuhla. Udaba lolube luhanjiswe emthethwandaba zinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwelebhilitane ebezizama ukumisa ukuphindiselwa kwabantu laba ekhaya zisithi lokhu kufaka impilo zabo engozini ngoba basuka eZimbabwe bebalekela umbuso weZANU-PF wona olokhe ukhona. Umahluli unqume izolo ebusuku ukuthi ababuzisiswe iziphathamandla zeZimbabwe ezisebhilitane akumelanga baxotshwe ngoba kungabafaka engozini ukubuyiselwa kwabo. Uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizephulamthetho ezadala amacala achiyeneyo. Bekumele babe ngamachumi amahlano kodwa ngenxa yesinqumo somthethwandaba kugcine kuxotshwa abantu abangamachumi amabili kuphela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba utshele umsakazo weZBC izolo ukuthi abantu laba abasoze bahlukunyezwe nguhulumende. Uthe njalo bazavalelwa phandle komphakathi okwamalanga angamachumi amahlanu phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCovid-19. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senye yenhlanganiso ebezizama ukumisa ukuxotshwa kwabantu laba e-Restoration of Human Rights umnumzana Panyika Karimanzira.
Yeah, unfortunately kuliqiniso ukuthi khona i-flight lay iyaphambili kukhanya abantu sebethethwe from ama-detention centers behanjiswa e-airport i-airport yangkhona yi-Stansted Airport. Enye into ebuhlungu esesizwile ukuthi khona abanye ade kumele bahambe ku-flight leyi ababili abaku-detention center ethiwa yi-Colnbrook. Kuthiwa bajampile from i-second floor bezama ukuthi bangahanjiswa. So asikakwazi okwakathesi ukuthi balimele okunganani.
Sizwa njalo kuthiwa kuke kwakhulunywa edale le parliamente elakhona ngapho kwele bilitano batheni ngalo daba lona
ama parliamentarians kune about 75 abasayina ukuthi khona iflight lay ingaqhubeki even iselect committee ihome office affairs select committee e UK parliament nayo ithe khona iflight lay ingaqhubeki until kuze kuquke eZimbabwe so siyamangala ukuthi khona inasingeni iflight yangkhona kukhanya isiya phambili abantu beZimbabwe generally lapha e UK silombono omunye Sonke sibona ngazathi vele akulunganga ukuthi abantu babuyisele eZimbabwe ikakhulu masikhangele umumo oseZimbabwe okakathesi
Sizwa kuthiwa uMahluli ujaji wethule isinqumo ngodaba lolu ungasitshela ukuthi isinqumo lesithini
ujaji uthe khona kangeke amisa ukuthi abantu bahambe kodwa ke uthe yena makulabantu kubona laba abantu abakumele bahambe makulabantu aba interviewa ngama Zimbabwe government officials ngesikhathi bezama ukuthi bathole ama emergency travel documents ukuthi ukuze bakhwanise ukuhamba ye laba basengozini ma bengahanjiswa eZimbabwe So ngomthetho uhulumende weBritain kumingamelanga atshele uhulumende weZimbabwe ukuthi umuntu onje ucele asylum ngapha ngoba khonoko nje kuyafaka umuntu wangkhona engozini ma esefikile eZimbabwe so ujaji uthe khona abantu abanjalo kuyabo kungamelanga bahambe ngoba baye besengozini kodwa ke sokumele amagqeda abantu laba bafayile indaba zawo emthethweni ukuze bazame ukuthi bangahanjiswa abantu laba so akupheleli khonapho kujudgment kajaji
Umnumzana Panyika Karimanzira ngohlanganiso ye Restoration of Human Rights kwele bilitane. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owaphakathi laphakathi komnyaka okhangelane lesimo somnotho kanye lendleko zikahulumente owe-midterm budget and economic review ngolwesine ngeviki ezayo athi namuhla njengalokhu obekukhangelelwe. Sibuze incwadi kwezenotho umnumzana Regishoko ukuthi kuyini okungakhangelelwa nguZulu kulumbiko
okukhulu esikukhangelela ukubana uhulumende njengoba evela esikuthi kuma forecast are very positive even from IMF in terms of economic growth how will he achieve these forecasts will they be sustainable especially given my challenges around COVID and also our challenges that arises from a depressed production in the economy. Although we're coming from a successful agricultural background, I think all the money that we'll have saved from importing food will now go back and be utilized in not productive things like providing social security nets around COVID challenges. Lapho ngasikhangele kona sikhangele imali zokuimporta ama-trucks, sikhangele imali ezizafaka kuma-social welfare. Sikhangela ukuthi izinto umthuli abezikhangele kakhulu nxa eza kwadressa i-midterm budget yakhe le economic review ngoba into ade ezihlelile eziningi zizathwaliswa nzima isimo esiphakathi kwaso sakathesi se-COVID.
Umnotho welizwe wona ungathi ukusimo bani ngoba siyezwa abantu abaningi bayakhala kodwa uhulumende uthi umnotho usuzinzile.
Masikhangele economy yethu kathesi into ehlupha kakhulu bekulokuyi progression and progress esesibona ngani kuloku stability kodwa okunye sokubiselwe emuva ngu-SI-127 wayendujazo ngurhulumente owayezama ukupenalize labo esithi ama-economic indiscipline players around foreign currency inasmuch as bekutholakala indiscipline enjalo u-SI-127 kufana nalomuntu ojikele isinki lezintsha zonke ezameni ukulungisa iproblem encane kwabanye bathi kuyafana nomuntu otshisa iganga efuna ukubamba imbeba so kukhoze confusion kwavula i-arbitrage opportunity kwabanye njalo kwakhoza i-disharmony iproblem edisesilayo isikhathi eside ezimbabwe osithi i-policy inconsistency yet we ring-fenced i-auction system sa-continuously supporta sa-alawa ukuthi siyazi kule indiscipline sadinga izindlela zoku-addressa indiscipline rather than ukuthi sijikele yonke into ukuthi silungise into eyi-one so zananzelela ukuthi kathesi industry lama-captains of industry akhala ukuthi i-government kayithole indlela esingathi kurimodela u-SI-127 so nxa sikhangele siyasimelela ukuthi uhulumende loba yena umthula akhangele ukuthi angancedisa njani i-industry ube competitive
umnumzana Reji Shoko uhlaziya ezenotho selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba lechronico lithi obe intatheli izindaba njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra umnumzana Sokwa kubandlovu uzabekwa emathuneni eLady Stanley kobulawayo namuhla inkundla yesayithi yona ithi owake waba ngumsekeli kameya kobulawayo owaxotsha umsebenzi umnumzana Tinashe Gambarami usecele idale le-High Court ukuthi limbuyisele kulesi sikhundla sokuyisikhathi sembiko yenu
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ndawonye labalaleli bantu bakithi iqiniso elikhona amaphathi lawa wempumalanga akula lutho azalwenzela lona linabantu emathebheleleni vulanini amehlo sokudlule 41 years manje lilokhu liyengwa ngezinto ezingaphutshiwo kanti lizaphapha mamhla sokutheni jiyani lawo maphathi nansi iphathi yenu iyemara phi eyiyona emela izikhalazo zenu njalo le agenda yokukhulula isizwe sikamthwakazi ngiyalincenga abantu bakithi ake sizifundise ukuthuthukisa okwakithi siyekele ukulandelana le nqola zabanikazi esingazaziyo ukuthi ziyophelelaphi aliqunywe 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 sehlukane ngokuthula ngiyabonga
Salibonani, salibonani. Ngiyalibingelela lonke ku-Studio 7. I-Studio 7 esisithanda kangaka. Esisilethela konke okomhlaba. Siyakuzwa nge-Studio 7. Mina ngingumama osuka ePlumtree eMacingwane. La ngilesicelo ngiqala ngiphakamisa uNkulunkulu phambili. Sengisiba lesicelo kumaZimbabweni wonke. MaZimbabweni wonke asibeni lomoya omuhle, umoya kaNkulunkulu, umoya ohlakaniphileyo. Ngicela maZimbabweni wonke asikhangeleni iparty eyiyo kuma opposition party eqinileyo. Sijoyine yona, yena le eqinileyo kuma opposition party. Ukuze silwisane lezana, sihlangene singumbumba sibanye sisonkeni. Ngoba singakhangela ukubana sikhangele ngemihlobo ngeke sisuse izano esihlalweni. Asikhangeleni iparty eqinileyo. Sijoyine yona, sihlangane sibe imbumba ukuze sikhiphe izano ngoxa. Asikhangeleni iparty elwa lezano ngiyabona.
Salubonani salubonani ku Studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo ngikwele South Africa ngicebisa izihlobo labangane bonke ingabe labaphetheya ongaphe South Africa ngithi linanzeleli i-funeral yase Kingdom Blue balesitsotsa abasenzayo laba bantu sungathi usuchonele ma uyijoinile bese sithi udefaultile even ungazange weqise inyanga ngabantu abaningi sembabonde bayakhala kulomunye lamanje abasamile asebehambisana emakhoti ngendaba yona leyi bathonele so lokho bengakamlethe umuntu so ngidilinanzelele kwangcono liye kubo original labo kings and queens leyi lesitsotsi leyi kingdom blue linanzele lingayiweli kakhulu
vuka njani balale bestudio 7 niyaphila kodwa le ndoda ekhulumayo ngephuma elubhane esigabeni sasejabhiwa eGhana yebo simzili kwamnangagwa lapho ekhuza ngodlame olenzakale eSouth Africa lapho umnangagwa ukhuzile impela amazwi akhe yebo bekaqinile impela angayakhayo impela abekamahle impela the way akhulume ngakhona kodwa ke mesothi uyahamba kubuye kube nemibuzo ukuthi kodwa ubaba umnangagwa wakhuluma kanjalo wakhuza ngaleyo ndlela yena ke okwakhe akakuboni yini ukubana kuyamosheka kakhulu kodwa ungakhuza umntaka makhelwane uthi umntaka makhelwane uyaganga kubo wakho eganga ungatshela yini umakhelwane ukuthi makhelwane uyamosha kube nawe emzini wakho umosha ngokunjalo usho ukuthi lowo makhelwane yini uzobiza ukumamela yini uhambe esontweni impela kude abantu bebekwazi ukuthi wena vele uyisima kanjani izinto zakho uziphethe kanjani wena ngokwakho uziphethe kanjani uziphethe ngendlela eyiyo ufike ungene impela esontweni ushumayezi uthi abantu abayeke lokho okube abakwenzayo kodwa kuyikuthi wena uyakwenza ayi phela kusuke phela lapho kudida ukudide umqondo
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Tanzania abophe umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Freeman Mbowe izolo ngesikhathi elungiselela ukwethula umbiko okhuthaza ukuguqulwa kwesisekelo sombuso wakulelo lizwe ngokubika kweVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo inkampani yeMelika eyePfizer leyaseGermany eyeBiontech yasephe inkampani yakwele South Africa eBiovac Institute imvumo yokuthi ilungise amajekiseni yeCOVID-19 azasetshenziswa ezwekazi leAfrika. Singene kudaba lweMelika. Udaba lokwethekelela emkhathini kuspace okwenziwe izinkisela ezimbili ezibalisa uMnumzana Jeff Bezos ongumnikazi wenkampani yeAmazon kanye lomnikazi wenkampani yeVirgin Galactic uSir Richard Branson lulokhe lusemlonyeni yabanengi. UBranson oyisizalwane seBhilithane uhambe ngeviki edluleyo ngendiza yomkhathi elungiswe inkampani yakhe kwathi uBezos yena uhambe ngomvulo esebenzisa indiza elungiswe inkampani yakhe yeBlue Origin kanye leRocket yayo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi abantu badlalele emkhathini nje bezilibazisa befuna ukuzwa ukuthi kunjani njalo befuna ukubona umhlaba bekhatshana lawo. Ababili laba bathi sebezaqalisa ukuthwala abantu abalezimali zabo labo baye emkhathini bafike kumakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto eziqalisa khona ukuphelelwa yisisindo i-weightlessness ngesiNgisi. Ngicho lo muntu uyenelisa ukundiza nje emoyeni engekho amandla semhlabeni adonsa zonke izinto okuthiwa yigravity ngesingisi. Ingcwethi zithi umsebenzi osungulwe nguBezos loBranson uqakathekile kakhulu ngoba uza kupha abantu ithuba lokubona umhlaba ngelinye ilihlo. Sixoxe loDokotela Brilliant Mhlanga.
Kusenza futhi siqalisa ukukhangela phela indaba eziphathelane lamalungiselelo ayenziwa iUnited Nations. Ikhangela ngokuthi singenza njani, kuyini esingakwenza okungenza ukuthi umhlaba lo siwulondoloze ukwenzela ukuthi lezi zukulwane zethu, lezi zukulwane zabantu abethu lazo, labantu abethu izukulwane zabo bathole umhlaba uyindawo enhle, ulondolozekile, uphile. Kutshengisela ukuthi abantu bangaba lamano ukwenza okuningi esingakwenza. Kodwa Nkomo, ngithe uma ngikhangelisa konke khonoko, ngaba nemibuzo engizibuza yona ukuthi uSir Richard Branson lo esikhuluma ngaye ngumBritish ngezinye indlela wenze konke lokhu, yebo kambe umele uluntu umhlaba wonke jikelele, kodwa abakhanya bekuthakazelela kakhulu ngamaBritish. Ngakhangela uJeff Bezos, ngambona futhi engumAmerican, even sebeqeda bengilandela abentatheli izindaba kade bekhona apho ilauncher from i-launching pad i-rocket yakhe ingena isiya ku-space. Bekhuluma besithi this is a big gain for America, America has done it. Ngazibuza mina ukuthi manje mina njengomuntu omnyama, njengomuntu we-Africa, kuyini okukhona esingakwenza lathi ukuthi sitshengisele ingqubekela phambili enhle kangaka etshengisela ukuthi lathi sikhangelele ukuthi kusasa labantu bethu lingasala lilolutho.
Sesike sezwa dokotela ama-astronauts lama-scientists aseke aya emkhathini ku-International Space Station esithi athe ekhonale ekhangela emuva phansi abona umhlaba ngelihlo elehlukileyo. Alubana kuthe kwaphumelela abantu abanengi labo venelisa ukuya emkhathini, ubona lokho kungaphathisa yini ekulwisaneni lokuguquka komkhathi ukuze silondoloze imbumbuluza le engomhlaba esithi likhaya lethu?
Ngibona ngani kungaphathisa nxa abantu ngobuningi babo benganelisa ukuthi bazwisise okukhulunywa ngama scientist lawa athe nxa ihambe ku International Space Station akubona abuye kukhuluma, ngoba babe bebalutshwana bebuya bekhuluma bakukhulumayo. Nxa kungaba lento enjengaleyi osokulethuba lokuthi abantu abaningi sebekwanisa ukuthi baye ku space, nanku phela uSir Richard Branson uthe evele eku space wabuye ekhuluma naleyo into eyikhulumayo, wabuye sithi uthe ephezulu le ekhangela umhlaba ebona ibhola lomhlaba wafikelwa ngumkhumbulo wothando lomhlaba lokuzibuza ukuthi kuyini singakwenza ukuze siwulondoloze umhlaba lo ngoba uqhakatheke kakhulu. Khonokhiyano okumenze wafikelwa umkhumbulo lo bekuyikuthi ube khona phana, wabona ukuthi kuningi okwenzakalayo okuswelekayo okwenza ukuthi umhlaba lo njengekhaya lethu singawuphathi kuhle. Bengibona lami kuyikuthi aluba kungenzeka kuhamba abantu abaningi banelisa ukuya kuspace bebuya bekhuluma inkulumo efana nayo, mhlawumbe indaba ye-sustainable social design, sustainable social development, lama millennium development goals awu United Nations, lakho konke inkulumo ezinjengalezi singanelisa ukuthi sizithathe ngokuqotho Nkomo. Ngikhuluma kunje nje singabantu abangohloniphiwe umhlaba wethu esiphila kiwo, siyadlalisa ama plastic Nkomo, siyadlalisa izinto eziningi esingathi zibhidliza ozone layer, senza izinto eziningi esingalunganga Nkomo. I-waste esiyiproducayo esiyikhuphayo isiya ngisho la ku space i-destroy ozone layer iningi, asizihluphi Nkomo. Uyathola abantu bechisa amaganga besenza konke khonoko. Mhlawumbe singathi sesile nkulumo eningi abantu bekhuluma ngoba bekubona laba kubonileyo bephezulu, kungasenza siqalise ukucabanga sibone ikhaya lethu leli esithi yi-earth ngendlela e-different Nkomo, ngendlela ehlukeneyo.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lambili 62 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. indizamchina elezizalwane zeZimbabwe ezixotshwe kwelebhilitane ifika eHarare namuhla. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ngeviki ezayo athi namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.